isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 16 kuzibandlela 2020 ngontungameli Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje.
Ifees yona eyama university ukukhwela seyakhwela kudala ngoba masikhangela impilo yomfundi iyagoqela ekudleni kwakhe indlela ahamba ngayo transport system and konke aphila ngakho kuma sikhangela kuma rent and konke.
Inhlanganiso emela izifundi ezinaso isola uhulumende ngokuvumela amayunivesithi lamakolishi ukuthi akhuphule impatalo yezifundo ifike ku-$5,000.
Ngizibuya ngi-amu kahulumende because kusebenziswa ukhansila. Nxa usebenzisa ikhansila uyoqinisa ukuthi kuyaze kuvela kuhulumende nokuthi futhi kanje ngafika lapho okuholwa khona nangithumele nje abantwana njengomuntu omdala ngingaze ngafika. Isikhathi esiningi kuyabaphiwa ama-50 kg.
Umanyano we-European Union usuqoqe izigidi ezilitshumi lasishiyagalombili zamadola emelika i-$18.7 million eyokusiza abalambayo ngokudla eZimbabwe. Iningi lithi ukhalala umsebenzi kwababalisi phezu kodaba lweholo kuphazamisa abantwana ezifundweni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela izifundi ezinaso isisole uhulumende ngokuvumela amakolishi lamayunivesithi ukukhweza imbadalo yezifundo isiya kunkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000. Intotheli zindaba yethu umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amakolishi lamayunivesithi amaningi elizweni ethule impiko ngenyanga yesanda kwedlula yokwazisa izifundi ngokukhweza kwembadalo yezifundo nokunye. Abenhlanganiso yezifundi eyezinasu bathi ngesimo somnotho welizwe esikhona manje uhulumende bekungamelanga akhweze limbadalo ngesilinganiso esikhulu kangaka. Okwaba ngunobhala walenhlanganiso umnumzana Ahli Funye uthi ngesimo esiselizweni uhulumende bekungamelanga athathe inyathelo leli.
Into eqakathekileyo bele sinanzelele ukuthi i-economy yethu njengelizwe ayimanga kuhle and intengo yento zonke iyakhwela, okutsho ukuthi i-fees yona eyama university ukukhwela seyakhwela kudala ngoba masikhangela impilo yomfundi iyagoqela ekudleni kwakhe indlela ahamba ngayo i-transport system and konke aphila ngakho kuma sikhangela kuma rent and konke. Intengo siyakhula kudala. So ngakho ke ukuphinde bekhweze futhi le ebhadalwayo ku-university kuyinto esinganyeke siyivumele ngoba bona sebakhweza kudala. I-economy yethu siyakhweza izinto kudala.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana uSalo Siziba yena othi isisekelo sombuso welizwe sithi imfundo ilungelo lomuntu wonke eZimbabwe.
Ukukhwezwa kwe-fees kutshengisa ukubana ke ba gijimisana le rate number 2 esikubonayo ukuthi ikhwezwa kwe-fees kuveza udubo oluselizweni mayelana labathi ngesilungu i-commodification of education lapha ke asebe privatizer education ukuze kutholwe ngabalutshwane abantu abalemali. Number 3 ukukhwezwa kwe-fees kutshengisa ukubana ke uhulumende akazimiselanga ke ukuthuthukisa ilizwe ngenxa yokuthi izisebenzi abadala abasebenzayo imiholo yabo kayikhwezwanga, kodwa ke intengo ezikolo ziyasukunyiswa.
Kodwa unobhala wenye inhlanganiso emela izifundi ezikhosu umnumzana Tinashe Katsidzira uthi limbadalo kayivikeleki ngomumo womnotho okhona elizweni. Omunye umzali unkosikazi Messi Chingwana ngwana uti njengabazali abasaze beyenelise imbadalo.
Ukukhwela kwamafisa weuniversity thina njengabazali kusiphathi kahle ngoba imali le iningi kakhulu asiholi abaningi bethu siholi imali ezingange 1000 kutsho ukuthi ukuze siyibhadale imali naleyo endlini akusadliwa akusagqukwa kusayenziwa lutho imali yonke siphelela kufees and nxa kuyifees ye 5000 ukuza umntwana uzafuna imali zokugada siye esikolo uzafuna ukudla uzafuna amabhuku uzafuna ini thina asingeke siyikwanise imali yenaleyo angazi ukuthi uhulumende ngasiphathisa njani njengabazali ngoba sithwele nzima ngiyayina le siyibhadala khathesi kutsho ukuthi leyiza sehlula.
Uhulumende walile ukupha amakolishi imvumo yokukhweza limbadalo ukwedlulisa amalawulo njengoba abenza izifundo zebanga lama-undergraduate degree bebezamele bakhokhe inkulungwane ezithoba munombili zamadola 9000 zimdollars kuthi labo abakubanga laphezulu elama-postgraduate bamele bakhokhe inkulungwane ezilitshumi lane lengxenye yamadola 14500 Zimbabwean dollars. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Umanyano we-European Union uthi usuqoqe uncedo lwezigidi ezilitshumi lasishiyagalombili zamadola emelika i-18.7 million dollars eyokusiza abalambayo ngokudla kanye lokufinyelela inhlelo zempilakahle lamanzi ahlanzekileyo eZimbabwe. Iningi libhekane lendlala ngenxa yokusilela kwezulu kanye lokonakala kwesimo somnotho welizwe. Izifuyo eziningi sezifile ngendlala, izilimo lazo zibunile njalo intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka mahlayana ezitolo ngesikhathi iningi lingatholi imisebenzi njalo abasebenzayo bethola iholo eliphansi. Inhlanganiso ye-World Food Program igcizelele namuhla ukuthi ngempela abantu abayizigidi ezedlula eziyisikhombisa eZimbabwe babhekane lendlala engakaze ibonakale eminyakeni elitshumi edluleyo. Kambe bonke abaludingayo usizo lokudla bayaluthola na? Ustandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Ernest Malandu, isakhamuzi semzimunye eGwanda North, ongomunye wasebeluphele abathola usizo lokudla.
Azanywa ukunika abantu usipho ukuthi-ke kuba ngamabele nonyawuthi umumbu uba mlutshwane kakhulu kahle. But bayazama kuyazama uhulumende kunika abantu ukudla ngendlela eqondileyo. Singakaboni ukugcinelela lokhu vele kuganga lokhu abhike kuyenza kunika ngamaphathi ngamaphathi kusekulandela le idenge lenye inyane le yabantu abanye abaninyane hhayi bayaphiwa njengendlela asikaboni ububi obukhulu kangako
kuvela kuhulumende mbekunhlanganiso ezizimeleyo ezinjengabo-World Food Program.
I'm not too sure ukuthi uhulumende ukuthatha ngani but-ke kubuya ngi-amu kahulumende because kusebenziswa ukhansila nxa kusebenzisa ukhansila izoqinisa ukuthi kuyabe kuvela kuhulumende nokuthi futhi kanze ngafika lapho kuholwa khona nangithumele nje abantwana njengomuntu omdala ngingaze ngafisa isikhathi esiningi kuyabaphiwa ama-50 kg nokusiwa 50 kg njengoba nje vele ithungiwe injalo.
Umuntu oyedwa uthola okungaki ngenyanga?
Uyathola iyodwa ngomuzi kababali bantu ukuthi bangaki babala umuzi ukuthi lumuzi bawunike lumuzi bawunike abaniki benika ngenamba yabantu abaniki konke ngasikhathi sini kwenzakala ukuthi kule inyanga lingaphiwa unyawuthi inyanga ezayo liphiwe umumbu inyanga ezayo liphiwe amabele.
Ekubhaliseni lapho kulula yini? Abantu bakhethwa njani? Yonke imizi yakwenu iyenelisa yini kumbe kuyathiwa abanye hhayi bazuza?
Ukuthi kuyabe
ubuhambe njani ngamina qinisi kanti bathinika bona amabhalane babo ababhalisayo ezigabeni labo ababhalisayo babhalayo ke bafaneke kuhambe ngaleyo ndlela. Angizengananzelela kangako ngenxa kungabuya futhi bathumele amaphesenyana kungene ezindlini ukuthi sikudla sekubuyile. Into engani iyadula ke khona okuya kuthatha ngoba kanti sekuku-30 bhoni singasithi kuyadula ngoba vele kathi silayo silaleyo 30 bhoni. Nokugayisa lakho sokudula ngoba ngithi idizi siyakhwela lakho kuyi-20 bhondi kugayisa sokuthi ukuthi kumele ube le-60 bhondi ukuthi zikwanise ukudla.
I-30 bhondi leyo eliyitshoyo ngeyani?
Ngathi nxa ngakudla kuyabuya kuyethwalwa ngezimoto. Uhulumende kalazo ezasezimoto kuyaqaca kwabantu bahambe bayethwala besebesekuthi usiya lapho kuflakwa khona amaholu.
Umnumzana Ernest Malando yisakhamuzi semzimunye eGwanda North ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa seziveze ukukhathazeka okukhulu ngokwehla kwesisindo somnotho akwele South Africa osokubangela ukuthi amankampani amaningi agumule izisebenzi. Kubika intathelizindaba yethu uBenedict Nhlapo eseJohannesburg.
Umnyaka ka-2020 odume kwabanengi ngokuthi ngumnyaka wenala, usuthi abanengi beZimbabwe bethole amathumbu ngezandla ungensuku zatshwala uqalile. Amankampani amaningi athwele amagabha avuzayo kanti asazise ukuthi azagumula isebenzi. Inkampani yezokuxhumana ye-Telkom ifuna ukugumula isebenzi ezizinkulungwane ezintathu 3,000. Ngakwelinye icele inkampani yezempahla lokudla eMasmart Holdings South Africa ithi izavala izitolo ezedlula amachumi amathathu 34. Lokhu kuzatshiya abantu abedlula inkulungwane 1440 bengelamsebenzi. Amankampani ezokwenjiwa lasebenza kezezimali lawa phakathi kokuxoxisana ngendaba zokugumula isebenzi ngenxa yokuma kwezomnotho. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi sebedlela evalweni.
Hayi, lokho sokusenzeka lapha eSouth Africa sokufana nje lokuthi ubaleke isilwane siyazithela phezu kwamaganyana. Sekufana nje lokuthi siseZimbabwe lapho esabaleka khona kuhlupheka ngoba besicatshile lapha kulelizwe, kodwa manje uvalo luyatshaya ngoba lathi kuyasithinta kakhulu ngoba isikhathi kusenzeka lokhu maningi amathuba ukuthi South Africa ivele ikhangele ukuthi mangaka amaZimbabwe kumsebenzi esemazingeni aphansi ukuthi labo bekhitshwe lapho kungene amanye ama-South Africa la aselahlekelwe imisebenzi kulezo zikhala.
Intatheli yeZimbabwe unkosazana Princess Siziba uthi usizi ukuthi abeZimbabwe laba sebethembele kwele South Africa impilo yabo yonke.
Uma amakhampani amaningi angavala imisebenzi kuzoba nzima kakhulu kithi thina izalwane zaseZimbabwe ngoba okwamanje le misebenzi yakhona ayitholakali, kunzima ukuthi uyithole, kunamaphepha afunakalayo esingakhona ukuwathola lapha eMzansi Afrika. So mama company evala kusho ukuthi sizohlala ezindlini osibuyele elizweni lakithi lapho kungela msebenzi khona.
Ensukwini esanda kwedlula amakhasi ohlelo lwezokuxhumana kwi-internet lwe-Facebook belugcwele ngemifanekiso yendwendwe zezalwane zeZimbabwe ebezibonakala zintshungubala emngceleni wakwele South Africa zingena kungekho emthethweni. Lokhu kutsho ukuthi baningi abaqhubeka bezodinga imisebenzi kwele South Africa kanti layo leyo msebenzi ilokhu incipha ngenxa yokoma kwezomnotho. umfundisi Frank Mhlanga oseZimbabwe wosebenzisa sabela ukuthi kuzavuka udlakela lokulisana sekubangwa imsebenzi.
Yikho lokho kubangela ukuthi imsebenzi ibe skasi, ibe mlutshwana, abantu beSouth Africa izizalwane zakhona zibe sezizonda ke, sezizondela abantwana bethu abasebenza khonale. Yena le into esihlala siyibona ezenophobia sekungathi ibona baba thathela imisebenzi ngenxa yesimo selizwe lethu lapha eZimbabwe esivi kakhulu esibuhlungu kangaka.
Inhlanganiso zezisebenzi zona zithi ziza kulwa kube ncane indawo ziphikisana lesigumula lesi, kodwa incitshi kwezombusazwe zithi okuzayo kukhulu kulalokho okwenzekayo. Incitshi kwezomnotho umnumzana Duma Qubule uthi kukhangelelwe ukuthi umnotho weSouth Africa ukhule ngesilinganiso esiphansi kokukodwa ekhulwini, less than 1%. Lokhu uthi kungahle kwenza umnotho weSouth Africa uzuthole sungene kuluhlu lwamazwe alomnotho osuwile okwaziwa ngokuthi i-recession olwasemzini. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Live Talk lamhlanje uhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sihlolisisa isimo sezemfundo elizweni. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Umongameli wakwele Mozambique umnumzana Filipe Nyusi usegcotshiwe ukuqalisa umsebenzi ngemva kokunqoba kukhetho olwenziwe ngumfumfu nyakenye, kodwa kule mibiko yokuthi kwaba lokuqilibezela kulolo khetho. Iningi lithi ukhalala umsebenzi kwababalisi phezu kodaba lweholo kuzaphazamisa abantwana ezifundweni zabo. Izikolo zivulwe ngolwesibili kuliviki, kodwa ababalisi abaningi kabayi emsebenzini ngoba bathi kabalamali yokugada. Ngakho bathi uhulumende kumele akhuphule iholo labo lilinganele $475. Ngemali yeZimbabwe bathi bafuna i-$7,000 kusiya phezulu. Kodwa uhulumende uthi akalayo limali. Abazali bathi kumele lolu daba lulungisiswe ngokuphangisa ukuze ababalisi babuyele ezikolo ngoba imfundo yabantwana iphazamiseka. Lanxa uhulumende evimbe izikolo zeprimary lezesecondary ukwengeza impatalo yemfundo, iningi lithi ukutshabalala komnotho okuqhubekayo kuzabangela ukuthi abanye abafundi behluleke ukuqhubeka ngezifundo zabo. Ngokunjalo abanye bathi amabandla ezombusazwe abalisa elezanu PF lele MDC kumele ahlale phansi akhulumisane kudingwe indlela zokuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo endawonye lelunga le MDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kubuhlungu kakhulu lapho sesingena khona. Okokuqala, kuliqiniso ukuthi abantwana lanxa kungakhezwanga amafizi kuzaba nzima ukuthi bafunde. Sikhangelele ama-uniforms, sikhangelele ukudula kwamabhuku, sikhangelele nazo zonke nje izinto ezidingakala esikolo. Okwesibili-ke, nxa uhulumende layo futhi esithi kungakhwezwa, uyenza ingani uvikela abantwana kumbe abazali, kodwa-ke uyabalimaza ngoba imali ekhithwayo kathesi $10 le kayithengi lasinkwa. yokumele ithenge ke amagetsi, yokumele ithenge amanzi amunicipality, yokumele incedise inhlelo zesikolo zonke. Izinhlelo lezo zigcina zonke zingabambeki. Mina ngikukomiti yesinye isikolo sikahulumende. Ngesikhathi esedlulileyo besithi singakhipha $500 sithenge amagetsi yekhemu yonke. Kodwa kathesi sesizavala bese sithi singakhipha $500 sithenge amagetsi eviki kuphela. Okutshengisa ukuthi amagetsi akhwelile. Nxa sithi ngapha kusiza soze sikhweze, kutho ukuthi siyabe sidlala practically kuground akusoze kusebenzeke. Ikanti ke nabazali imali kayikho, uhulumende nguyomele abone imizamo indlela akubhalansa ngakhona ukuthi ezikolo kusebenzeke, njalo labazali benelisa ukuthi bahlawule inhlawulo ezikhona. Kumele silungise izinto lezisindawonye.
Babankomo, uyavumelana lakho yini ukuthi ukutshabalala komnotho kuphazamisa imfundo yabantwana, njalo uthini ngodaba lwenkulumo ezizanywa ngubaba Mbeki?
Ngibona ingani inotho yelizwe lonke isemfundweni yabantwana, njalo nje abantwana uma izikolo zivulwa umzali wonke ukhangelele ukuthi umntana wakhe ahambe esikolo, ngoba kuyilo ilifa eqathekileyo angalithiyela umntwana. Ngibe sengibuya lapho ukuthi ezikolweni ngibona angani izikolo nezikolo phela angithi vele yizo ezihlala phansi zilungise ibhajethi yokuthi umnyaka nxa uqalisa sizakwenza lokhu nalokhu uhambe kanje. Beceda lapho babe sebehambisa kuhulumende ukuthi kuyenziwa kwakuthiwa yi-approval. Ngibe sengibuya lapho ababa Ndlovu othi ibandla le-ZANU PF alifuni ukukhuluma lani, kumbe upresident welizwe ubaba u-EB afuni ukukhuluma lani. Iqiniso elikhona yikuthi lina yini elingafuni ukuthi libuye ekukhulumeni lebandla le-ZANU PF? Lifuna ukuthi lina likhethe ukuthi ubani ngiyongenayo, ubani kangeni kulezi zinkulumo? Lapha umongameli phela munye owelizwe. Uma sesifanele sihlaleni phansi sikhulume sifanele namacebo, angithi sipha amacebo kulo onguyokhethwe ngabantu ukuthi akhokhele ilizwe okweminyaka le emihlanu ekhona abakhethe ngayo. So ngaleyo ndlela thina sikhangelele ukuthi lina baba Ndlovu njengabanye bethu abakhona elizweni lethu esiphikisana sisonke sikuma-elections, i-election sidlulile, uvumani-ke phela la ukuthi libuye lihlale laphana litsho ukuthi lo ngupresident welizwe leZimbabwe. Sahambe emakhothi lafika ngalela tshela ukuthi labo bantu bawinile ngoba labo bekhangela becukungula kukhanya ukuthi vele ibandla lezanu PF lizweni eliklini ngiceke baba Ndlovu.
Naso Ndlovu.
Ye, okokuqala ngicela ukuqondisa ukuthi umthethwandaba wathi ibandla lezanu PF liwinile. Umthethwandaba wathi thina kasilethanga ubufakazi obugcweleyo ukuthi saqilibezelwe. Umthethwandaba wayefuna sibuye lama-V11 wonke, kodwa ke thina sasesinanzelele ukuthi kube le-interference kuma-boxes lakho singahambisana. Yikho-ke umthethwandaba walahla-ke indaba yethu emthethwandaba ngokuthi kasilethanga ubufakazi obugcweleyo. Then okwesibili bese sithi thina ingxabano vele ikhona, thina sithi umnankagwa lezanu PF kabawinanga. Akuqaliselwe khona lapho, ababizane bahlale bakhulumisane kuyena leyo ndawo, bakubonisane bese kukhangela iway forward ukuthi kubanjwe njani kulungiselelwa ukhetho oluzayo luya phambili. Sitho thina esikusolayo ukwenza sithi kawinanga, laye atsho kwenzayo ukuthi athi uwinile kuhlelwe phansi kangamemezi umnankagwa tena hhayi mina ngiwinile. Laba abantu ababuye ngekhondishini enje uyabe engafuni ukukhulunyiswana. Ingxabano isikhona, ubaba lo mama baxabana endlini, ingxabano isikhona. Ubaba kangayalathi hayi mama ngiyamnika imali ngenza lokhu, mama lathi hayi ubaba wenza lokhu. Akuhlalwe phansi kuchazululwe kubonakale ukuthi kusetshenzwa njani kuyiwa phambili. Ngoba kathesi ke silokudana, ubaba nxa simtshela ukuthi silohlupho uthi hayi lingasadla inyama, hambanile kudla imbhida, hayi hambanile kudla amaphothetho. Ubaba wethu silokudana kakhulu, sifisa ukuthi atshintshe ukwenza kwakhe njengoba sesingena ku-2020.
Kuphosela okugcina nko.
Yeah, hayi ngiyamuzwa uNdlovu ukuthi bakubona ukuthi kufanele ukuthi kube le nkulumo. Mina ke kade ngakucela ukuthi khona bona kabavume ukuthi khona kwakutsho ukuthi umthethwandaba walahla indaba yabo phela bengelabufakazi. Sokwabalwa ngama-courts ethu ukuthi thina yithi esemthethweni, yithi esilomongameli bandla lezanu PF elo muntu ofanele ngumongameli. So ngaleyo ndlela asimlaleleni, libe selibuya selihlala phela labanye laba abaphikisayo kuPoland laphana. Senizatsho lani ukuthi lina hayi laphana ekwesukusolayo lani liphakathi sikhuluma sindawonye. Ayikho nto lisizele esiphukwini selilodwa liphuma phakathi kwabanye abaningi. Hayi, ayisikho lo.
Umnumzana Malaki Nkomo ngoyebandla lezanu PF obexoxa endawonye lelunga le MDC umnumzana Edwin Ndlovu. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lenguqu elebulawayo sithi seliqatshe uPhilani Ncube ukuba ngumqeqeshi walo. Kubika uJoseph Njanji.
Ncube ulobelane isivumelwano somsebenzi esomnyaka owodwa leqembu lebulawayo sithi njalo uzancediswa ngufarayitha waChirambewe onguye umsekeli kamqeqeshi wakuqala kanye loGoldin Dube ongumsekeli kamqeqeshi wesibili. Umqeqeshi wabonozinti omutsha weqembu lebulawayo sithi nguDaniel Khumalo yena obesebenza la iqembu leFC Platinum eminyakeni edlileyo. Abaqeqetshi babadlali abasakhulayo abeqembu lebulawayo sithi ngababalisa uJohannes Ngotso ongumqeqetshi wamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili, uInnocent Mapuranga kanye loBruce Chuma bona abasebenza labafana abaleminyaka engaphansi kwechumi lathoba munembili. Uncube uke waqeqetsha amaqembu abalisa iPigot Mask, eLenjibe Sundowns, iChicken Inn, eleHowmine kanye leleHarare City. Yesikhulumeli seqembu lebulawayo sithi uThandiwe Moyo utshele umsakazo weStudio 7 ukuba iqembu leli lizoqala ngeviki ezayo amalungiselelo alo alonyaka.
Amalungiselelo azaqala ngomvulo ozayo, uyaqala ngo-10 to 12 emini eSt Columbus. So wonke ofisa ukuthi engabe ebona ingane ngenelisa ukudlalela iBulawayo City ebuye kuma trials ethu. Sizathu kulitshela ukuthi ngobani sesibagcinile, ngobani asebesilahlile, ngobani lathe sesibalahlile.
UPhilani Ncube nguye ongenise iqembu lebulawayo sithi kusigaba seKasilaka Premier Soccer League ngomnyaka 2016 ngemva kokuba bephakamise isicoco seSouthern Region Division 1 Soccer League ekupheleni kwesizini ka-2015. Iqembu lebulawayo sithi lidlale okweminyaka emibili kusigaba saphezulu esePSL laseligunyulwa ekupheleni kwesizini ka-2018. Ngaleso sikhathi beselehlukane loPhilani Ncube njalo lidlale umnyaka owodwa kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League lenelisa ukuphanga ngaliphenduke ngemva kokuphakamisa isicoco ngoba seliphuthe liphezu kwengalane yemiklomelo ekupheleni kwesizini. Umqeqeshi ongenise iqembu lebulawayo sithi kwisigaba sephezulu lonyaka nguTry Ncube yena ongela maphepha adingakalayo ukuba aqeqeshe kwisigaba saphezulu. Abaqeqeshi abaqhube izifundo zikaCAF A yibo abalelungelo lokuqeqesha kwisigaba saphezulu esePSL, njalo uTry yena uphethe izithupha zikaCAF B. UTry ube ngumsekeli kaPhilani ngesikhathi iqembu lebulawayo sithi liqala ukungena kwisigaba saphezulu, njalo ngobikwa esebuyele njalo kwisigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League lapho aseqhatshwe khona liqembu leWange. Iqembu leWange ligunyulwe kwisigaba saphezulu ekupheleni kwanyakenye. Ngiyimele iStudio 7 ngokuBulawayo nguJoseph Njanji.
Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawuyami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawuyami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze.
Master KG uthi Jerusalema ehlabela kamnandi esiqibela izindaba zosuku kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yezinaso isola amayunivesithi lamakolishi ngokukhuphula imbadalo yemfundo. Umanyano we-European Union usuqoqe izigidi ezi-$18.7 million yokudingela uzulu weZimbabwe ukudla. Kwanele olivalelisayo ngentungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.